sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 kuLwezi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Once his authority was disputed, he said that we don't know on what basis you claim your authority. The onus then shifted to Chabang to actually rebut that allegation and produce evidence of the fact that he has authority.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, seliphanyeke emthethwandaba waphezulu we-Supreme Court udaba lokuphikisa isinqumo se-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga ebandla leli edalele ephalamende.
Kangangile iprogramu enjengeyanamuhla yenziwe e-US Embassy, i-alumni, ukuthi basethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo, abanye i-LVP yabesingazane, abanye i-AWE yabomama, abanye i-Mandela, abanye sihlangane bese sisithi xa sesihlangene khonaphana sesifunda sibona isifana kubana kathi lelo khubo olibambileyo ungalifidisa kangakanani ubana lithole lichangile.
Abasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko abazisungula ngoncedo lweMelika abathulwazi abalutholiswayo kunhlelo lezu selubanceda ukuqhuba amabhizimusi lenhlelo zabo ngoqotho. Amankampani akumsebenzi okwenjiwa kwamadayimana emazweni aweAfrika athe gwaqa eVictoria Falls ukuzoxoxisana ngenhlupho leyokudinga amacebo okuthuthukisa lo msebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, seliphanyeke emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court udaba lokuphikisa isinqumo se-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga ebandla leli edalele ephalamende lemakhansilini ngozithi ungunobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edalele nomination court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Cotard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Once his authority was disputed, to say that we don't know on what basis you claim your authority, the onus then shifted to Chabang to actually rebut that allegation and produce evidence of the fact that he has authority, which he completely failed to do. He didn't place any evidence before the court to show that he actually has
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngapi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi atho ukuba wathatha ngapi amandla. Ngasiphe ubufakazi.
UCoulthard uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court ukutsho ukuba ukhetho aluzoze luqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Kalipani Pugeni uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Hayi, ngiyakuzwa kwe-appeal angazi ukuthi izonceda ngani appeal because isi-overtake ngama-events because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors. Ingazitsho kanjalo njengoba sohanjwe nomination court i-election isisenzeka, so le nto izoba academic Besides ukuthi akula ama basis of appeal, awu appeal phela ngoba kuthiwa kuya appeal nje kamele ukuthi kube lento isolayo angazi ukuthi yini abangayisola ku judgment leya.
Uthe uChabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba ukukhetho lwama primary awe CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababe phume number 1 noma babe cut off the process basebekhutshwa kufakwa laba bayibo ababethandiwa ababe favor. So akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababe yibabenjani ababe phumile abafake.
Ingcitshi zomthetho zithi kumele amacele awe CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba. Ingcitshi ecubungula ezombuthazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumthutshisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yebambele iqiniso ukuthi ha lezo nkokhezi zihlale phansi zibonisane ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo ukuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenza ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono yeZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla. Umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-nomination court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasificaminwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF lamacele omabili awe CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uluhlu olwethulwe inhlanganiso yabona ukuqhutshwa kokhetho eZEC lubonisa ukuthi amalunga ebandla le-CCC akucele likamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla awenelisanga ukungena kukhetho lwama-by-elections edolobheni lakoBulawayo kuward 1-9 lo-18 ngoba incwadi ezibanika ilungelo lokuncintisa zibikwa zingenelanga. Lokhu kutsho ukuthi abaxotshayo kulezi zikhundla abakubandla le-Citizens Coalition for Change ababalisa umnumzana Shepherd Stole, Donaldson Mabutho loFelix Takunda Madzana bazancintisana lamalunga amanye amabandla angayisiwo awe-CCC njengakwezinye izigaba zelizwe lapho okulokhetho lolukhona. Umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Chabangu onguye obebhalisa amalunga la uchasisela uSithandekile Mhlanga oweStudio 7 okwanzakeleyo.
Ngizaqala ngemavuku. Imavuku sananzelela ukuthi umuntu esimrekhodileyo kwakubhalimiseke, so sasilungiselela ukuthi nga uyabuyela aphile. Nga sasikunanzelela masinyane ukungakeza i-proclamation, sasizabhala incwadi ephalamente ukuthi ayikabuyele. Lanxa sike sazama nje ukuthi abuyele, kodwa abezethu bathi hayi, nga umuntu eyadezele sokuproclaimiwe i-replace, kodwa sokundanisa nxa laba abanye babavunile laba laba bayababeye kuthiwe isisibekhi sibakhiphile izethi ngapha ibayamukele. Kuthi ngapha ama-councillors sengizamile sibil wabeka amaphepha, sengingenile e-nomination court amaphepha ngiwathwele kuseva omunye ade ngihamba laye ubaba uGumede, u-councillor wethu uGumede, ngilandelana laye. Ngathi nje sengicina beyamukela amaphepha kaGumede wahle wa-announce ukuthi it's now 4 o'clock, the court is closed and is adjourned. Kusuka lapho akabazange baba ufuna ukuyamukela amaphepha ayo.
Kuyini obekusilela? Kungani bengazilungiselelanga kusese lesikhathi?
Bekusilela omunye ubekhohlwe i-ID yakhe, omunye i-death certificate yakhe ikhanya ingadabukile. So basebefuna bafuna into ekhanyayo. Kanti uyakwazi nxa i-death certificate kuthiwa issued without any alteration. So begijima ke behlanganisa lokhu, hhayi bafike-ke ngesikhathi ngo-4 ngakatshaya. So bangiphakela amaphepha bengiwabeka-ke kwathi kwethiwa hhayi it's now 4 o'clock.
Kodwa liyavuma ukuthi ikhuthangelene kumbe kukhona okunye likusola?
Hhayi ukusola ngiyakusola, njengoba kade sengikhona kwafana kuno-meeting port and bengagcwalanga kungaminyenanga. Bekungaba njani ukuthi kumbe kuvala umnyango ukuthi bonke abakhona lapho e-nomination court kabasevwe? Khonokho evele sikujwayele bekhangela ukuthi bengiphambili kwafana sengiqhuba amaphepha. Ngela muntu wade yakhompleyina ukuthi ngiphuzile. Ngicabangela ngombono wami ngoba akungiphathi kuhle ukuthi kati bekuzaba njani ukuthi nga lawo ma-certificate lezithupha bakhe babauyalazi kumbe izolo kwangikhona ngoba sasimemezela ukuthi wonke umuntu kaletha amaphepha. Yikucabanga kwami ukuthi phela into zepolitiki ziyahlupha, umuntu uyakwanisa ukuthi anikwe imali umbone sehamba unyawo lonwabo. Sikujwayele lokho kodwa hhayi asonto esihluphayo.
Ye, kodwa bona bayakuphika lokho.
Hayi, bayakuphika sibili bathi bezimisele ngoba ukuba khona babuyile. Ngabantu abavele becontestile labantu ababevaleke phandle. Anti yanazelela ukuthi abantu esibabekileyo akunamuntu omutsha. Khonokhani sakutshiwo ukuthi sikholektini sekhe.
Kunobaba umangena uDubed wangena esebenza laye, laye ungenile uyi-independent. Lo siyamsekela, sisebenze laye kusukela MDC iqalisa kuze kube namuhla. So laye ngentwana sathi ukuthi amakhadidenti kazange asihluphe, abebuya nga-2, 2, 3. Yikho kumangena ubengazange ashile ngoba besimtholile omunye. So uDubed wangena ungene under independent, sizamncedisa ayithathe leyani ndawo.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lebandla le-CCC osebenza lo mnumzana Sengezochabangu ozithi ngunobhala jikelelo lelibandla. Siphinde saxoxa lo mnumzana Mabutho ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Sesiyangena ke ekhethweni olwadalwa ngumnumzana Sengezochabangu, kodwa uyehlulekile ukufaka laye i-candidate ku-ward 9, meaning ukuthi I'm the only legitimate CC councillor and also candidate eka ward 9. Njengoba ke yena wayekhorona esethi ye bafaka abantu, mina ngazwinela kuhle Mgceke from the primary stages up to the harmonized elections. Ye abanikazi besigodlo sikamthokazi bazakhuluma, impopoma izakhuluma. Ngiyakwazi bayanisekela kakhulu, nisebenzela bo kuhle. Lokho nisebenzela bo kuhle lama stakeholders yethu wonke. Sesimelele ilanga lomhlaka 9 December ke ukuthi siyenqobo. Ngiyalandela njalo futhi lakwaye amawadi ward 1 uyehlekelayo kungena umnumzana ombusiso siso kuward 18, meaning ukuthi yithi and akusuze kwaba lenye i-copycat again legitimate CC councillor or candidate emzini wakobulawayo.
Lo ngumnumzana Donald Son Mabutho owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo engakaxotshiswa ngumnumzana Chabangu njalo encintisa kuward 9 kubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekobulawayo. Impi phakathi kwe-Israel leHamas esilenyanga iqalisile isibulalise abantu abanenye. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa yiHamas luthi inani lasebefile empini le selisedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye i-10,500. I-Israel yona ithi inani lalabo abafayo ekuhlaseleni kweHamas e-Israel ledlula inkulungwane lengxenye i-1,400. Kuviki edlileyo amazwe amaningi agoqela iMelika kanye lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations akhuthaze ukuthi kuke kumiswe impi ukuze kuphathiswe abalimeleyo eGaza kanye lokuthumela usizo kuleso sihlenge. Kodwa i-Israel ithi kufanele kuqale kukhulule abathunjiweyo. Ngalesi sikhathi impi iqhubekela phambili kule nhlanganiso eZimbabwe ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Friends of Palestine kanye leZimbabwe Labour Center esezihlele ukutshengisela ngomgqibelo eHarare zisekela amaPalestina njalo zikhangelele ukuya kupha isicelo sazo kwinhlanganiso yamanyano amazwe omhlaba e-United Nations. Ukuhlaziyelo ludaba iStudio 7 ixoxa lwa intatheli izindaba edumileyo eZimbabwe njalo engusomabhizimusi eBhilitani umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Hayi, into le izahlupha sibili, kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso ukufakwe izikhali phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le. Ngoba nxa izikhali zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona. Yiyo indikimba yendaba kumele ingani yacubungula okwakathesi.
Yes, sizela phana iMelika umphathi ntambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael. Lokhu kungabe kusichona?
Hayi, angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezelwe ukuthi iyafunakala ukuthi yenziwe eAmerica. Ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike kucenta apha eGaza ngemva kokhetho lwabo khona. Abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi kube njalo, yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzaba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas liyalikhokhele i-Israel, akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas. Indikimba yendaba ukuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel lebandla labantu bePalestine kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha. Kuzaba la mazwe aPalestine kube njani. Lokusekelwa kubona Israel ihlale njani ilokuthula. Aba ungasikho sivumelwano sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nina lizakhokhelwa ngobani kumbe nina soze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamanye amazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathise abantu abaseGaza. Kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenzeka. Ngoba nxa kuyethi kulokuleni isikhathi nesinengi ukuthi kungakabili lesivumelwano sokubana kufakwe izikhathi phansi. Esinye nesinye ibandla liyabe lisithi hayi, ngothi ngitshaye kuze kutophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakade. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuHamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona lesivumelwano sakhona sokubana kufakwe izikhathi phansi, kuhlale phansi kukhulume. Hayi, kuzafuna abadala sibile endlini abaye wanza abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezo ngunjani thi kukhulunyike indaba leyi izikhali sezifakwe phansi.
Lo ube ngunumzana Bekithemba Mhlanga oyintethela izindaba edumileyo eZimbabwe njalo eseqhuba amabhizimusi kweleBhilitane. Abasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko abazisungula ngoncedo lweMelika bathi ulwazi abalutholiswayo kunhlelo lezi iningi lazo ezabasa eMelika ukuyafunda ukuthi ziphathwa njani khonale khathesi solubanceda ukuqhuba amabhizimusi lenhlelo zabo kakuhle. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni wamalanga amabili oqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe okuqinisa inhlelo lamabhizimusi abontanga abathola amathuba okuzilolonga obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Larry Sosha ukhuthaze abatsha ukuthi bengasaveli khatshana.
My advice is simply don't be afraid.
Inkuthazo yami ukuthi phumani nesungula imizamo yenu. Imfundiso esiyipha abantu ukunhlelo zethu ngeyokuthi ungafuni ukuzilinganisa labanye abakubhizimusi olenzayo kodwa sebenza okwenelisayo. Ngobuningi obukhona emhlabeni bakhona abakwaziyo ngokwebhizimusi lakho. Ukuthi kunjalo lingancitshani namacebo ngoba akulanto entsha emhlabeni.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yalabo abangena inhlelo ze-US Embassy ezinjengeMandela Washington Fellowship, umnumzana Ben Ncube uthi inhlelo lezi sezilethe intuthuko kwabasakhulayo.
Kulabantu abashiyana lapha, kulabalamabhizinisi abo bakhona abakusitivic space, sibaningi and sitshiyene, and ngibona ukuthi abasakhulayo bayenelisa ukuthola lo muntu ongamncedisa in all the sectors, creative space, business, entrepreneurship, impact, wonke ama sectors lawa akavered ngabantu bonke abalapha.
omunye walabo abakade bekulumhlangano umhleli Size Ncube yena uthi ontanga kumele bafunde ukusebenza ngamandla lokuba lesineke ukuze baphumelele.
Abantu abaningi abatsha bafundi bangahlayela namhlanje bavuke besiyavuna ukanti akunjalo ukuhlanyela kuthatha isikhathi. Ungahlanyela kumele uhlakule, kumele uqunta amahlamvu, kumele ulokhu ubuyela usiyathelela, uthatha isikhathi ukuvuna. Njalo awufuni ukwenza wedwa, ukufuna ukubambisana labanye. So ngingakhuthaza intsha ukuthi masingabi lo mhawu nxa sisebenza, nxa sibambisene kuba lula ngoba umsebenzi nxa uwandelwe ngabantu usukube lula.
UNkosana Mazibisa odabuka eCholocho eMathebeleland North owathola ithuba lokuya eMelika ngomnyaka ka-2016 uyawuncoma umhlangano wanamuhla.
Ngangikanye le program enjengeyanamuhla enziwe US Embassy i-alumni ukuthi basethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo, abanye i-LVP abesingazani, abanye i-awe yabomama, abanye iMandela, abanye sihlangane bese sisithi kunxabe sihlangene phanaphana sesifunda sibona isifana kubana kathi lelo khubo olibambileyo ungalicidisa kangakanani ubana lithole lichayindima.
Osakhulayo oloba ingwalo lokufundisa intsha ngezamabhizimusi uThabani Mlilo uthi umhlangano wanamhlanje uqonqosela ukuqakatheka kokusebenzelana kwabontanga kwezamabhizimusi.
Umbuthano nje uqakatheke kakhulu ekutheni uyenza abatsha babone indlela ezithemeyo zokuthi benze amabhizinisi abo nokwenza ama-projects achiyetheneyo nokufunda lokuhlangana kwemicabango etshiyeneyo njalo kwayenza ukuthi kube lama-solutions amatsha alungiswayo. Sikhuthaza abanye nje abasebenza labatsha ukuthi balungise ama-programs anjengalawa.
Elemelika lilenhlelo eziqondiswe kuntuthuko yabasakhulayo baseZimbabwe ezigoqela olwethe Academy for Women Entrepreneurs, AWE, African Women Entrepreneurship Program, AWEP, Professional Fellows Program, Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders lezinye. Umhlangano wamalanga amabili oqale namhlanje uphela kusasa wenziwa phansi kwesiqoqela esikhuthaza ukumanyana kwabontanga ukuze bezithuthukise kanye lezigaba zabo kumbe reconnect for sustainable impact. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken ubike izolo ukuba umango weGaza Strip kakumelanga ube phansi kombuso weHamas loba ele-Israel ngesikhathi impi phakathi kweHamas le-Israel isikwanise inyanga lokhu yaqalisayo. UBlinken wethulela amazwi ekele Japan emhlanganweni wamazwe aweGroup of Seven. Abasemhlanganweni wenhlanganiso yamazwe omhlaba owenzelwe kwele Mogadishu eSomalia owe-UN Global Day on Women Peace Security bavumelene ukuthi ngempela abesifazane badlala indima enkulu ekuletheni ukuzinza emazweni omhlaba. Abesifazane babikwa beyibo abaphatha kuhle izikhundla zobukhokheli kuhulumende, amalunga edale lephalamende lakwezinye inhlangothi zempilo. Amankampani akumsebenzi wezokwenjiwa kwamadayimana emazweni ezwekazi le-Afrika athe gwaqa eVictoria Falls ukuxoxisana ngenhlupho kanye lokudinga amacebo okuthuthukisa lomsebenzi kuleli zwekazi. Unokuthi abadlamini usabela ngempumela yalomhlangano.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi inhlanganiso yezililihlo likaZulu zisithi inzuzo yamadayimani le kumele ihletshunelwe izakhamizi zaleyo ndawo. Zikhala ngesimo sobuyanga iningi elikilo loba lisenzikini yalinotho. Kungalesi sizathu omunye wabasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi esithi emizameni yokuqeda ukufuthelana emsebenzini yokwabelana kwenzuzo ephuma emsebenzini wekwembiwa kwamatshe aligugu elizweni, uhulumende usephumela uhlelo lokuthuthukisa izigaba ngaphansi kwenkathi Company ye Zimbabwe Consolidated Diamond Company.
ZCDC isibeke imali engange 1.2 million ezamela ukuthuthukisa inhlalo kaZulu ngaphansi kohlelo lokwelula kwengalo olwe corporate social responsibility. Ngakho kuzazohlalwa lezakhamizi bephawule inhlelo abazifisa ziqhutshwe ezigabeni zabo.
Ehlaziya ngaleli nyathelo, umnumzana Rejoice Ngwenya omele inhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions uthi inzuzo yemvelo kumele yabelwe uZulu waloma ngokulandelwa isisekelo sombuso, hathi ukuthi kuphathwe angani kwelulwa kwengalo yosizo.
ICSR gayiso ngesikhiwa iobligation ngumnikelo nje. So kuthi ukuthi khona ama company la ama China la bafanele babekwazi ukuthi izithelo lezi ziyanikezwa abanikazi bemhlabathi, ngoba thina amaZimbabwe asisoze sibe lama mine eChina lapho sithatha khona into lezi.
Umnumzana Shamiso Mthisi wenhlanganiso yamagqwetha amele ilungelo likaZulu eZimbabwe Environmental Lawyers Association utshele inkokheli zezwekazi le-Afrika ukuba izakhamizi eziningi sezihluthenelwe ilungelo ngamankampani akumsebenzi wokwemba engakhangeli ukuthuthukisa lezo zigaba.
Sifuna amadayimana la abe lenzuzo kuzizalwane zelizwe, njalo sifuna akhuphule ingcebethu kahulumende ngezomnotho uzwekazi lonke le-Afrika. Inguquko le siyifuna ngezenzo.
Lokhu kugcizelelwe ngongwenya uthi leli lizwe lisese iRhodesia kulamankampani afana labo Rio Tinto, Shamva Mines, Scottsdale lamanye ayethuthukisa indawo ayesebenzela kizo.
Ama company la ayisakha amadolobho besa belungisa imigwaqo isakha imigwaqo kulezi bhedlela lezikolo, yikho lapho sakhulela khona phela thina eShuruk ngale labo wonke. Imithetho yowemba le eRhodesia yayiqinile kakhulu, yayiqinisa ilungelo lezakhamizi ezikhona.
Kunje izakhamizi zeWange eDinde zidonselana intambo lohulumende ngemva kokunikezwa kwemvumo yenye yenkampani yakwele China ehlose ukwemba amalahle. Ngakho ke zithi uhulumende kumele aziphe amaphepha elungelo lokuhlala ama-title deeds ukuze bengasuswa nje mahlayana, njengalokhu kuqhubekela phambili kusenzakala kwezinye izigaba ezinjengeManicaland. Echasisa ngendikimba lomhlangano osungulwe ngomvulo ocitshwa ngolesihlanu, umongameli weWorld Diamond Council unkosikazi Cheryl Zeroyk uthi bazololana ingqondo.
Sikubona kubalulekile ukuthana lapha sizololonga ngezokwembiwa kwamadayima. Inhloso yethu kanye lokuphawulwa imithetho sisekelo esibona ingahambelana lesikwenzayo.
Emhlanganweni lo, uhulumende uveze ukuba useqalile ukwakha isikolo sokufundisa abatsha ngomsebenzi wokwemba eMutare. Kodwa inhlanganiso yezimela amalungelo kaZulu zikhala ngokuthi uhulumende uthembisa abantu izulu lomhlaba, okugoqela uhlelo lokubakhela imizi emitsha elemfanelo yonke yolungelo kulabo abasusa emhlabathini wabokhokho sekusembiwa amatshe aligugu okufana lesemarange. Kodwa kuze kube lalamuhla lokhu kwakukafezeki ngokugcweleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Good Life Talk kuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sikhangela umhlangano wensuku ezimbili owenziwa ngabasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko lamabhizimusi abawasungula bephathiswa yiMelika. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-CCC seliphanyeke emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court udaba lokuphikisa isinqumo se-High Court. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo uDabo Kancube. Liyenelisa ukuthi libe lisixhuma njalo ku-email ku-studio7@4anews.com kumbe ukusithumela umlayezo kunombolo ezithi 1202-465-0318. Liyenelisa njalo ukuqhubekela phambili lisizwa indaba zethu ebulenjini ku-www.voandebele.com facebook.com kumbe ukusixhuma njalo lilalele uhlelo olulandelayo ole live talk olulandelayo ngesikhathi sika 8 ntambama oluzavela khona ku VOA Ndebele. Olivalelisayo ngutabo kancube sithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.